VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lijolo njani mthwazi omuhle, siyalambulela kustudio 7 namhlanje ngomgqibelo womhlaka 2 kuNhlangula 2018. Igama lami nguGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, lokhu kulokuxozela kubandla le-MTC elikhokelwa ngumnumzana Nelson Jamisa.
Abakhokheli bethu abaseprovince abafuni ukutshela into eyiyo, abafuni ukuthetha kwanasabala ama-primary elections nini kumbe ngaphi.
IZimbabwe Electoral Commission ithi amabandla ezombusazwe azanikwa ugwalo lokuvota olwe-voters roll lonyaka. Sebethabile abantu abathi sokuba nje umgobho obukhathaza izakhamizi. Kodwa ingcweti kwezamasiko ithi akula mgobho obanjwe ngamaziyoni edamu leGoranyemba.
Abantu bakubotshelwa thini khona lokuthi baqhambele abantu amanga babulale inyoka ongamelanga ukuthi bayibulale. Khona ukuqambela abantu besithi umgobho kabakubotshelwe khona lokhu yinto bezaqonda emakhanda laba sangatheleli abantu bakithi eceleni.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ukhetho lwama-primaries ebandla le-MTC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lokudinga ozamela ikhwadzana isitedale lephalamende lumisiwe lamhla kulandela ukuphikisana okumangalisayo phakathi kwabafisa ukuncitisa kukhetho lwelizwe oluzayo. Abalandeli bakamnumzana Charlton Wende lomnumzana Shakespeare Mkoyi bajamelane lwaze lwamiswa ukhetho lolu. Uwende ovela phandle kwendawo le ubikwa esetshelwe ukuthi abuyele eMashonaland West lapho azancitisa khona kukhetho lwe-Senate. Ukhetho ekuwazana East solukhangelelwe ukuthi luzakwenziwa kusasa. Kasenelisanga ukukhuluma lababili laba njalo lesikhulumeli sebandla le-MTCT elikhokhelwa nguChamisa uNkosi Sazana Tabitha Khumalo. Kodwa ilunga lebandla leli umnumzana Priest Dubeko Sibanda utshele iStudio 7 ukuthi kuzalungiswa konke okuhluphayo kubandla leli nxa sokukhangelwe ezama-primaries.
Ukugijimisana okukhona eKwazana kumbe okukhona phakathina kwedolobho leHarare angakubona. Mhlawumbe kungabe kubonwe ngabanye, but into esiyaziyo ukuthi eyaziwa ngumuntu wonke ukuthi eKwazana kuconstituency ekade engekapresident uNelson Chamisa, yiconstituency ke engasela muntu njengoba upresident engami kwiconstituency. Okwenzakalayo ke ukuthi silamakhadezi amabili inkokheli ezimbili ezomhlangano ezilesifiso sokubana zimele iKwazana East. But kungasenani akukaphuthi khona lokho ngenxa yokuthi phakathina kwalaba abantu ababili nabalandeli babo nabasekeli babo kukhanya ngani kulokungezwani okukhona. But ambona ukuthi singaze sithi ukuthi khona sokule msindo osusenza ukuthi abantu begijimisane, ngoba leyo yinto emdeni, into engalungiseka. Abantu bayahlala phansi bebonisane bese bedefana ukuthi kuhambe njani. But ngokukholwa kwami embonakala ubukhokheli bebandla, hayi indaba bona yona leyo buyiphethe ubukhokheli, njalo mbonakala kuyaphuma impumela ngaphakathina kwamalanga amalutshwana alandelayo.
Singathi-ke sokuyabe nxa sokwenziwe khonokho kuyabe sokuqediwe ama-primary elections kumbe kabe kumenjani?
Into eyakwenzakala ukuthi ubukhokheli buyananzelela ukuthi ukudonselana phakathi nako kwenkokheli ezimbili ezizwe ezifisa ukumela abantu beKwazana yinto engasihlupha thina njengebandla. Inxa yalokho-ke kuyafika esimeni esokuthi sikukhiphe ezandleni zalabo ababili abalesifiso sokumela iKwazana, bese kusithi-ke obunye ubukhokheli bube yibo obuyahlala phansi, bese kusithi njengoba laba-ke bobabili kube nguShiki noBhanqa i-consensus yalile akekho ofuna ukuthi esondele ejedele emuva echiyele omunye bese sisenza njani. I'm sure ukuthi khona inkokheli zebandla zizahlala phansi, zingahlala phansi zabonisana ukuthi khona okuyikho okungaseva i-interest yabaningi yikuyini.
Lo ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda, ilunga lebandla le-MTCT ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa, sixoxe laye eseHarare. Kusenjalo amalunga ebandla leli emagwegwe kobulawayo athi afuna kwenziwa ukhetho lwama-primaries ngemfanelo. Sixoxe lomnumzana Mzingayi Ncube okubandla leli ozonde okumangalisayo ngokhetho lwama-primaries.
Abakhokheli zethu abaseprovince abafuni ukutshela into eyiyo, abafuni sethu khona saba lama-primary elections nini kumbe ngapi.
Bathini ngakhonokho baba Mzingayi?
Sesizamile ukuthi ngikhona sibabonise ukuthi ngikhona no abantu bemagwegwe as a constituency bafuna i-election. Last week bekumele kube ne-election but uBanda wathumezela i-message ngama-10 ebusuku esithi akusela meeting. Kuyikuthi sathi 10 wayethe i-election kumele ibe endlini yenye i-candidate. Sakwala lokho thina angithi. Then sesikwalile bazothwayiza base-ground lemagwegwe west the crash. Qeda lapho wathi akusela election. So lokho simele election and abadala bakhalele election.
Singathi ke abafuna ukuncintisa kukhetho lolu ngobani?
No anele Ndlebele Ncafa. No Eric Bono, Farai Vanda, lo Mwase, lo Tronis Nyampingiza.
Pho kwamanje lenzani? So ncase sikhuluma ngakathesi.
Abadala labazali lezakhamuzi zemagwegwe zithi zifuna ukuvota kuma-primary election. Zikhethe umuntu ozakumela.
Okwamanje selithiya ngaphi njengoba kunje?
Besiye province but sokuthiwe singasayi province ngoba kuthiwa kula muntu bahle bashiya amageti.
Lo umnumzana Mzingaye okade ekhuluma-ke le Studio 7 ekube semagwegwe lilunga sibili elizwayo elo-MTCT. Ikasenelisanga-ke ukukhuluma leziphathamandla zebandla leli kobulawayo. Kusenjalo-ke abalandeli bebandla leli bakabajabuli ngokwenzakala ku-MTCT ekhokhelwa nguChamisa. Ake sizwe umlondolozi Ndlovu esithulela lolu daba ngokugcweleyo.
Amanye amalunga ebandla le-MDCT athi kawasuthise ngendlela ibandla labo elehluleka ukuqhuba ngayo uhlelo lwama-primaries esithi lokho kungachubekela phambili ibandla labo linganqotshwa kukhetho oluzayo. Umnumzana Sifiso Ncube omunye walabo esikhulume laye esemorgan Tswangirai House eHarare lapho abemelele khona impumela yokhetho lwama-primaries endaweni ezinjenge-Hatfield, Glenview North le-Epworth uthi aluqhutshwanga ngemfanelo ukhetho lolu.
Mina ngibona angani kasiyo ndlela okumele ukhetho luqhutshwe ngayo. Abazosimela sikhipha eminye imithetho yethu kambe ithoni ngamalungiselelo ethu. Mhlawumbe umongameli Chamisa sekumele angenele naye ekhanye esenza something ngalokhu ngoba sokuphosa okufanayo ngalokhu okwakusenzakala ku-ZANU-PF. Umehluko awusekho phakathi kwe-ZANU-PF le-MTC.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Leon Sithole yena oyingcweti kwezombusazwe.
Akulandlela engenza ibandla eliphikisayo le nqobo enxabisekileyo ukuthi khona likhethe abantu abazizimele. Nxa sikukhangelisisa lokhu okwenzakalayo kungenza iZANU-PF kumbe kuzenza iZANU-PF izijabuzile ngoba phela amalunga abo amaningi ayabe engacabanga.
Ilunga lebandla leli umnumzana Peter Manala uthi kuyadanisa okwenziwe libandla le-MDCT elikhokhelwa nguChamisa. Omunye wakhe uNyasha Madziba uthi kuyenzakala ukuthi abanye abalandeli bebandla leli bangagcina bevotela amanye amabandla kumbe abantu abazimele bodwa kukhetho oluzayo.
Ngokubona kwami sesingaba lokungazwisisani kundlelo yokukhetha abameli bephalamende ngoba abantu sebengatshaya ibhora msango okusho ukuthi bangavotela labo abazimele bodwa.
Kusenjalo amalunga ebandla leli emagwegwe kobulawayo athi afuna kwenziwe ukhetho lwama-primaries ngemfanelo. Umnumzana Mzingaye Ncube, umsekeli kanobhala emagwegwe, uthi ukhetho lolu kaluqhutshwe kahle. Akwaziwa okuza kwenzakala kunsukwana ezilandelayo ngokhetho lwama-primaries ebandla le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Chamisa. Imele isitu ezeve lengse Harari, New Gibson Beth.
Yebo, mtwaka domo ote. belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usilohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo usiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium waves 4930 6040 la ku 15460 kHz ku shortwave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhathi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Niyaphinda njalo 001 202 465 0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu LFVOADebele.
Wenziwe umhlangano kobulawa izolo wenhlanganiso ezizimele zodwa leZimbabwe Electoral Commission lapho obekuhluzwa khona ezokhetho oluzayo. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Inkonzo yeCity Presbyterian Church kobulawayo ibigcwele abantu ababhalisele ukuvota lapho abaxoxisane labo sikomiti beZimbabwe Electoral Commission ngezokhetho. Izakhamizi zincome iZEC ngokuqoqa uluhlu lwe-voters roll langa nje beyisole ngokuhlela amalanga amalutshwane okuhlola uluhlu lolu. Ukhomishina Faith Sebata uthe wonke amabandla azaphiwa i-voters roll kanye labancintisayo abazaphumelela ukubhalisa emthethwandaba we-nomination court. Wengeze wathi uZulu ulakho ukuluthenga lolu luhlu.
Abamabandla bazazuza ama-copies, ama-electronic copies, ayabe ku-CD eseformatted to be available to political parties for free.
Omunye obesemhlanganweni lo Nkosazana Priska Dube oligqwetha kunhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights.
Okuhle ngayo iamendment leyo yikuthi iletha izinto ezinja ezingu-9, and we have to be very happy about this as Zimbabweans. You find ukuthi number 1, mina I say I'm a woman, I'll start with one thing echintshileyo which I'm very happy about. There is going to be gender mainstreaming in all electoral processes. Indingeko zabomama labobaba sikhangele ngelihlo lobulili zizafakwa nxa sikhangele inhlelo zenalo.
Bakhona abanye abasole iZEC besithi kabathembi ukuthi izaqhuba ukhetho olukhululekileyo. Umnumzana Gwabalanda Mathe ngomunye wabo.
Kungani bengatsho ukuthi ama-ballot papers aphrintwa ngubani? Ukuthi iZEC iyangenela yini indaba zama-primary elections nxa kuthe mina lo mngane wami sagwencane singancediswa yini iZEC kumbe iZSNI?
Kodwa esinye njalo isakhamuzi unkosikazi Doris Ntombizodwa Hlabangani utshayele iZEC ihlombe esithi ikhanya iqhuba kuhle umsebenzi.
Bengicela ukuthi ngitshayele abeZEC ihlombe loba ngibatshayela hafunyana. Ngiyalibonga ZEC, liyiZEC etshiyeneyo lesiyaziyo, but isicelo sami ikuthi njengoba abanye phambili kwenu khona ngakho labo balinika lokhu lalokhu lalokhu lalokhu, lisikorekthele khona lokhu. We don't want to dwell in the past ngani vethu. Sifuna ukuthi sisebenzelani sisuka namhlanje lapha esikhona khona lani.
Ukhetho lokudinga umongameli welizwe, amalunga edale lephalamende kanye lamakhansila luzakwenziwa mhlaka 13 Ntulikazi. Ngimela iStudio 7 yikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Le iStudio 7 lisizosiphuma ngapha eVoice of America eWashington. Okwamanje-ke sesilitshiya ezandleni sikasithandekile Mhlanga usethulela uhlelo lwabesifazana.
siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Sihlaziya inhlelo eziqhutshwa ngabesifazana esiphathelane lokuvota. Sixoxa labesifazana abaqhuba inhlelo ezijiyeneyo eziphathelane lokuvota. Asizwe owakuqala.
Sipho Mahlangu, sisiduke, sisiduke.
Sake saxoxa lawe uhlelo lwenu lusaqalisa. Ungaqala ngokusichasisela ukuthi usebenza la yipi inhlanganiso njalo umele siphi isigaba.
Usebenza ne-WDC Women Development Association. Siku project yembuzi ePhasoni, imbuzi ezithi zinazala unikwa omunye. Imbuzi lezi saziphiwa sine group ya angu 4 kwaMzimuni, iwadi 4 nowadi 3. Imbuzi lezi ziyazala sanika group 2 sanika group 2 samelela ukuthi ziphinde zizale sinike u group 3 kunjenje sikhangelela ukuthi sizanike group yenkembeni.
Kwancedisa njani ukuthi lixhasane lokufundisa abantu ngohlelo lokuvota?
Kwancedisa kakhulu bathekha emagroupsini yonke yonaleyo maqanga omama bafundiswa ukuthi bafundisa abantu ukuvota kuthatha ikakhulu omama ukuthi nxa noma kungaba ngomunye umama ofuna ukuvotelwa kuwo wonke amaphosta avotelwayo baphakamise abanye omama. Siyabiza imihlangano ingayisiphi isikhathi kodwa ikakhulu ezinhlelweni zonezi ezembuzi siyahambelana ama-groups wonke Stenmore 1, Stenmore 2, Egema, Egema kulama-groups angu-2 bese kusiba lema-groups angu-2 futhi intembeni. So siyabe sikhulumisana njalo emhlanganweni yonke esiyabe silayo ngokuvota khonoko. Khathesi khona besikhuthaza ukuthi abantu bayetheka amabizo abo ku-voters roll ukuthi ukhona yini umuntu ebhukini azibone ukuthi ukhona, akuphambanisekanga lutho, okuyabe kuphambaniseka i-adresi, isibongo sakhe, i-ID number, konke. Khathesi khona besikhuthaza ukuthi senze
ababhalisela ukuvota libone ngani inhlanganiso yenu yenza umahluko yini?
Umahluko waba khona ngoba abantu abaningi bechidile emuva.
Sibonge unkosikazi Sipho Dube Mahlangu. Siphinde saxoxa lo nkosazana Sichasisile Ndlovu owenhlanganiso ephathisa abatsha ngokuvota eGwanda ye-Community Youth Development Trust.
Sikhangele ulutsha olusendaweni zemakhaya so besibakhuthaza ukuthi beqoqane behambe beyiqaza amabizo abo ukwenzela ukuthi bengabi surprised on the day of yama-elections. Now that sesilelanga esilaziyo ukuthi ama-elections azayenziwa nini, njengehlanganiso into esimele siyenze kathesi ukuthi siphume sikhankase sikhuthaze untanga ukuthi yebo kambe liregistile ngobuningi benu kangaka esigabeni seMathebeleleni South, njalo sokufanele ukuthi lihambe liyevota-ke ngobuningi benu kanjalo ukwenzela ukuthi singabi le youth vote voter apart ejayele ukuba khona isikhathi sonke nxa kusenziwa ama-elections eZimbabwe.
Ala ngokugcina lawana okuregister baregister ngobuningi babo ngoba sasiza ukuthi emat South abantu abaningi ikakhulu abatsha bahamba eSouth Africa, kuyini okubonayo ngenani labantu abavota lamalungiselelo?
Statistics esachithwa yiveki lesiya it's misleading ungananzelela ngoba bona ba-based nge-report ezintek eka-2013 ebantu abatsha besebengasekho vele sebehambe eSouth Africa. Only they had conducted basinika i-proper statistics uzananzelela ukuthi sibili ngempela abantu abatsha abakhona ema-South barejistile and ba-eager ukuyavota. Kuningi elihambe laya-check-a amabizo ngabantu abatsha, abaningi abayenelisanga sibili ukuya-check-a ngoba indaba leyo kuya-check-a amabizo inikwe isikhathi esifitshane njalo ayizange ike i-publicize. Ngathi vele inhlelo yona leyo yokuqalisa i-BVR kuze kufike namhlanje ayizange yenzwe kuhle edabeni lokupublicizewa lokuyazisa izakhamizi nje ukuthi kwenzakalayo. So abantu bebesenza lokhuyana kokuthi uzwe umuntu ekhuluma la usudlula usuyacheck.
Sibonge unkosikazi Sipho Dube Mahlangu kanye lo nkosazana Chasisile Ndlovu. Asidibaneni njalo kuhlelo olufanayo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphathelene okutsha. Lilami usithandekile Mhlanga. Ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga kakhulu ke sithandekile mhlanga ungadinwa lokusasa.
Lamlela ndwandwe
lamlela
lamlela ndwandwe
lamlela
lamlela mshweshwe
lamlela nampaba fobembula
lamlela ndwandwe
lamlela
lamlela ndwandwe lamlela lamlela mshweshwe
lamlela nampaba fobembula
njengokuthembisa kwethu izolo lamhla kuhlelo oluphathelene lezamaphandleni siledlulela kabanzi kudaba lomgobho okhithwe ngamaprofita besonto yeZion edamu legaranyemba eGwanda esabelweni seMatabeleland South. Izakhamizi zithi inyoka le isiqede izifuyo njalo ibulala abantu. UAlbert Ncube usethulela lolu daba.
Okwenzakala esigabeni segaranyemba izolo uthi izakhamizi ikhuza umhlola zisithi le bioscope yeNigeria isala phansi. Bese sisithe isikhathi izakhamizi khala ngokufelwa izihlobo mahlayana lokuphunza kwezifuyo. Zithi bese kugalula abantu abahlanu kuleli damu kwisigatshana esedlulileyo ngendlela ezingacaciyo. Zisuke zabiza abaprofethi ababili uMehluli Moyo loThembani Moyo abangena edamu legaranyemba bayibamba xhaka linyoka ngemva kokuyidinga kwamahola amathathu. Bebesedlula amakhulu amathathu abantu ababuthana edamu leli ukuze bona izolo. Abaningi bajabulile ngokubona amaziyoni lawa ephuma emanzini eyithwele linyoka ilithanga njalo namachatha amnyama. Sixoxe lomuntu ongathandanga ukwazakala ngegama olesihlobo esafela kuleli damu ngendlela engazwisisekiyo.
Remember ufowethu lwana wathiyayo owawele edamu ngase mbatshelile phambili ukuthi kulento enje nje laphana. I understand ukuthi awungasiwo njezi actually, but I think inyoka.
Usobhuku egaranyemba umnumzana Jeffrey Dube uthi yena sephelele isibaya sonke sembuzi ngalo mgobho.
Iphele izimbuzi kade zivuma 30 days amazingabala amaziyana. Kuphela.
Abaprofeti laba baqale ukuzingela lomgobho ngesonto kodwa behlulekile ukubamba. Baphendukile njalo izolo bengasadlanga nkotshana bayiphuthuma ngehola lesine ntambama. Kodwa lokho akuzange kube lula nangu umprofeti Thembani Moyo eke waqaleka waze wafikelwa ngumoya. Buthe ukusenjalo kwaqhamuka inyanga ezimbili ongazange kwahamba kuhle amanye amaziyoni. Omunye othe ulencwadi sezinatha njalo engumaguranyanga uchothoza abensonto eziyoni laba esithi benza ize. Kube lokufuthelana okukhulu ke khonapho amaziyoni labo siyazi baphosa baphoselana izibhakela.
Nathi ngiyinyanga lami ngowestress ufuna fiya
akuhlanjani.
Hayi batshala uvalo ngokuthi vele sibe nje isimene mina mina sengihamba ngenyanga zami kodwa yenzani lokhu elikwenzayo.
Omunye ongena emanzini obiwa eyisanuse umnumzana Sijojo uthe kazange wayebona inyoka edamu.
Ibhosi elikhulu eligcina ijawunda yangikhona yonke gwandagwanda iyabhoda ihlale lapha edamu iyabhoda gcina abantu lokho kutho ngosporofitalism.
Abaprofeti beziyoni bayebambele khatshana linyoka phose phakathi laphakathi kwedamu lapha babonakale sengathi kukhona abalwisana lakho ngemva kokuba baphumelayo. Umlisa uRoger Ndlovu ubuze izakhamizi ukuthi zingabe zibone kuhle na.
Okusolekayo ndibone kuhle mina ngithanda ukubonga umsebenzi. Siyabonga bobaba labomama ukuthi sihlanganele entweni esihluphayo abantu basebenzisa abantu.
Lanxa kunjalo bakhona abakhanye bengakholwa. Umfundisi Mesuli Nkomo uxwayise abazalwane ukuthi bavuse inkophe bengaze bathemba yonke into eyenzakalayo.
Bhayibhili lavela caca uthi ngezinsuku zokucina kuzavuka abaprofeti bamanga lathi lona lizababona ngemisebenzi yabo. Anguphiki bakhona izingcawu zikamlimi ezingabafundisi labaprofeti abathunywe uNkulunkulu, kanti ke njalo bakhona abathunywe nguSathane labazithumileyo labanye nje abalento abazidingayo.
kodwa umprofeti umehluli moyo uthe abayenzi masalamusi kodwa balwisana lobuthakathi.
Angikayazi ngihlangane neliphutha elingabaniki ubufakazi bokuthi noma yifethi lezo nkulumo layo kuthi siyazizwa sabe sikhanyele ukuthi ziyasithothoza abanye abantu njengamabandla atshiyeneyo babefisa ukuthi alibali ibandla labo eliyenza kanjalo.
Bayithwele linyoka bayayivulalela kwenye insonto eseduzane lapho abayigwaze khona ngomkhonto ekhanda yasitshiswa. Ngimele iStudio 7 ngisedamu leGaranyemba ngingu-Albert Ncube.
Ingcwadi kwezamasiko esintu umnumzana Thandeka Zintimkandla uthi lokho kwenziwa ngamaprofiti lokho yikubamba abantu amehlo.
Ngibona ngathi ilizwe selilahleka. Ungabuza abadala nabakhulayo lawe unjalo Dube. Umgobha sonto eyibonakala ngamehlo into eyaziwa ukuthi ikhona into engenunu. Umgobho unakanothi inkalakata yenyoka engakhamisa lapha mhlawumbe iginya amayezi nxa izilumeleline. Umgobho uyanakanothi inyoka mhlawumbe engaphapha kudala kuthi abantu babehamba endaweni ezithize bethwele amatshe ayiziceceti ngoba umgobho lo ufuna ukudlani ubuchobo babo. Ngakho lokho engikubonayo ukuthi kuthiwa umgobho kayisiwo kayisikho kanjalo nje leyana inyoka nje.
Ye, so ke lapha abasoze bebotshwe yini bo laba babulela inyoka leyi njengoba ke ungazani yinhlathu loba nje ihlala emanzini?
Lokhu esikubonayo kuyazi ukuthi kule nyoka ezihlala emabhilini omfula emakhunjini omfula esithi zinyoka zamanzi lanxa zingahlali isikhathi sonke emanzini kodwa vele zithandana la manzi njalo zikhona le nhlathu lazo kule mihlobo inyoka phela ziyimihlobohlobo etshiyeneyo kodwa lesiyibonayo sibonangathi ngeyinye ezinyoka lezi ezivikelwa ngumthelo lwama-endangered species. Ngakho abantu bangakubotshelwa sibikhona lokuthi baqambele abantu amanga babulale inyoka ongamelanga ukuthi bayibulale. Khona ukuqambela abantu besithi ngumgobho ngabakubotshelwe khona lokhu yikho bezaqonda emakhanda laba bangateleli abantu bakithi eceleni bangazi babuya le mikhuba yezizwe esingayaziyo bazokhuluma izinto ezingayisizo. Mina ngiyakuswela kakhulu khona lokhu ukuthi umuntu asuke kibo abuye phakathi kwethu ajawe uyinyanganyana uyisangonyana khona kodwa ngothika mntana nokunye kwakhona iningi labo vele ngotsotsi ngogulufu.
Lo ngumnumzana Thandeka Zintimkandla ingcwethi kwezamasiko esintu obekhuluma le Studio 7 eseGwanda esabelweni seMatoren South. Wezemidlalo yeCastellaga Premier Soccer League, iHighlanders inqobe iShabani Mine 4-0. Kuzobuya ke iHarare City ichaywe iHighlanders njalo. Nonza phinda lapha iRentals ibe yi-1, iNekrut yaba yi-0, iBulawayo City yaba yi-2, iYada yaba yi-3. So kuzobuya ke iHarare City ibe yi-1, iHighlanders yaba yi-2. So likubambe futhi kutsha, Highlanders 2, Harare City 1, FC Platinum 4, Japan Mine 0. Kusasa ke siyabona ukuthi kule COSAFA iZimbabwe iyabe idlala neBotswana. Namhla ke kuCOSAFA iZambia 4, Namibia 3. Kunjalo Kelvin ohlabela sithi Bulawayo. Singakehluka nini nanzi indaba ebezikhokhela namhlanje. Lokho kulokuxozela kubandla le-MTCT elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa. IZimbabwe Electoral Commission ithi amabandla azanikezwa ugwalo lokuvota olwe-voters roll. Sebethabe kakhulu-ke abantu abathi sokubanjwe umgobho eGwanda. Sigqiba lapha uhlelo lwethu ngolivalisayo ngenjabulo. Ukhiphe Sidube. Ilanga.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.